Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Azomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 20 kunhlangula 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla le MDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa.
Ukhanya ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembele ngani iqinile seliphumile manje akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilize leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Isisindo semali yohlobo lwe RTGS dollars qhubeka siwohloka lanxa imali le iqathaniswa ledola leMelika.
Asazi ukuthi rate iza kufika ngapi. Ukusimuthisa ukuhla engxe 1 is 100, asazi. So kuye sabisa sibili.
Kuhlelo lwethu lapho esikhangela khona imbali yebandla lezaphu lokuthi kanti vele kungani ingaqhakathekiswa ezikolo, namhlanje siqhubeka sixoxa lo mnumzana Strike Mkandla oyisiphathamandla sebandla lezaphu.
Lapho kwaliwa khona okuzwayo umuntu sehulungu lephezulu emashonal and west kusiza ngapha ukuthi ngoye kusiza phansi la. So izaphu yiyo elwayo emashonal and west. Zange kwenze ukuthi emashonal and west aphelela kwempumala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kulembono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwamalunga edale elimqoka lebandla leMDC ele National Executive Council okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Abanye abasekeli baleli bandla bamukele ngenjabulo ukukhethwa kwenkokheli le eza kuba njalo ngamalunga edale lokulingiswa ele cabinet kumbe ishadow cabinet ngesilungu. Abanye ngabasola abakhethwe labo ngoba bengelasikhathi belezikhundla ebandleni njengalokho okuthiwo yisisekelo sebandla leMDC. Labo ngababalisa igqwetha unkosazana Fatsai Mahere wancintisa ezimele kukhetho lwedluleyo efuna ukuba lilunga ledale lephalamende kodwa wanqotshwa osephiwe isikhundla sikanobhala wezemfundo. Lo mnumzana Daniel Molokele oseza kuba isikhulumeli sebandla. Abanye abaphiwe izikhundla nguChamisa babalisa umnumzana Douglas Monzora oza kuba umsekeli kanobhala obonanga ubudlelwano lamanye amazwe. Lo mnumzana Elias Mudzuri oseza kuba ngunobhala wezabelo. Phansi kwesekelo sebandla leMDC uChamisa ulamandla ukukhetha linkokheli egcwalisela leyo eyakhethwa kumhlangano weCongress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sikaChamisa umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolo daba.
Abantu abatsha uhlanganisela uAdvocate Mahere ongusecretary wezemfundo, umnumzana uJacob Mafume usengene ku-elections, kubuye kube lo former vice president committee usengene usebenzela ku-directorate ye-ofisini kapresident uNelson Chamisa.
Kwezokwethulwa kwemibiko lapha sibone kungena umnumzana Molokele.
Yeah. Kungene u-Honorable Daniel Molokele, siyamazi ukuthi nguwe wange, ube ngu-former vice president we-Zimbabwe National Students Union zinasu, njalo siyazi ukuthi kungena kwakhe e-parliament usebenze kanzima esewange ukuthi athole isikhundla lesakuso manje.
UChamisa uyabathemba mpela abantu abakhethileyo laba, uthi yilo iqembu azanqoba lalo.
Ambrani confidence ekulu njalo badinge sazi ukuthi uzama ukwakha iqembu angena nayo uhulumende elimncedise ukuthi ilizwe liphumelele sekakahle. Ngibone ngani njalo okunye okusegcekeni ukuthi nxa sikhangela imbiko evele ebantwini manje kukhanya imbiko leyitshengisa ukuthi banengi abantu abakuthabelayo lokho kwenziwe President Chamisa xa sikhangela amabizo lawa awafake ezikhundleni.
Umnumzana Douglas Monzora sizwa kuthiwa uphiwe isikhundla sokuba ngumsekeli kamabhalane obona ngobudlelwano lamanye amazwe. Bakhona bathi ube mele aphiwe isikhundla esiphezu kwalokho, ungathini ngaleyo mbono?
Akulazikhundla eziphezu kwezinye kubandla le-MDC. UPresident Chamisa wakha ibandla labantu abalinganayo balemisebenzi efanele yenziwe ebandleni. Kukho umsebenzi ophiwe ubaba uMonzora, mbona umsebenzi oqakatheke kakhulu, njalo siqhubekela siya phambili uzoba umsebenzi ozaqakatheka kakhulu, ngoba siyazi ilizwe laseZimbabwe lilwisana nokuthi sithole ubudlelwano obuhle lamanye amazwe.
Mazwi bani ongathanda ukuwatshiyela abalandeli benu?
Abalandeli be-MDC lamaZimbabwe nonke jikelele fanele ananzelela ukuthi uPresident Chamisa usezimisele ukuthi sibange sitshe sesingena kuso sesizoqhubi ilizwe silise phambili, sincedisane nezwekazi le-Afrika ukuthi silungise indaba zenotho, silungise indaba zokubuswa kwelizwe libuswe kakahle. Ngakho bangalahli themba, kukhanye ngani abantu bekhalela ukuthi uPresident Chamisa akhe iqembe lingani liqinile, seliphumile manje, akula ongabe eseselo kumangala ukuthi ilizwe liye leZimbabwe liyabuya yini liyakhululeka.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli somkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa, ubekhuluma ecingweni loNtungamile Nkomo we-Studio 7 eseLondon. Ngameli Emerson Mnangagwa okole Mozambique emhlanganweni we-US Africa Business Summit usekhuthaze amazwe ezwekazi le-Africa ukuthi asebenze ndawonye. Umnangagwa utshele onozindaba ukuthi ube lomhlangano omuhle kakhulu njalo othembisa ubudlelwano obuhle lelemelika ngemva kokuhlangana lesiphathamandla sikahulumende welemelika umnumzana Tibonaki. Kodwa uNagi yena uthe utshele uMnangagwa ukuthi kumele amasotsha abulala abantu nyakenye lasekuqaleni komnyaka wonalo bajeziswe. Eloba ebulenjini beTwitter, uNagi uthe uphinde watshela uMnangagwa ukuthi kumele abe lenhlelo ezibalulekileyo ezokuvuselela umnotho welizwe. Idola leZimbabwe seligugudeke lafika ezingeni elibi njalo abantshintsha imali emkambo wensitha kulezi nsuku sebethengisa idola leMelika elilodwa ngama-RTGS dollars alichumi kusiya kwalichumi lanye. Kunsukwana ezedluleyo idola leMelika elilodwa belithenga ama-RTGS dollars aphakathi kwayisithupha kusiya kwayisitshiya kalombili. Ukuwa kwedola le-RTGS lokhu kudale ukukhwela mahlayana kwentengo yokudla lempahla etshiyeneyo ezitolo osekubangele ukuthi uZulu adle imbuya ngoluthi. Isinkwa lanxa singatholakali ezitolo eziningi sesiyi-6 RTGS dollars kwezinye indawo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Kelvin Manduna.
Kuyesabisa mumzana, kuyesabisa especially because kukhanya ngani abaphathi be-economy abala idea as to how to address the problem. In addition, kukhanya ngani they are not in agreement amongst themselves. Umangunji ukhuluma okunye, uMthulincube ukhuluma okunye ukuthi how will they provide a solution. So asazi ukuthi rate izakufika ngaphi. Ikhisimusi sizakudla engxe 1:100 asazi. So kuyesabisa sibili.
Kuyaphetha ngani okuyinto lokhu Manduna?
I think into primarily eyenzakalayo is a crisis of confidence. Abantu abala mashua lale mali RTGS. So because abayifuni, baya belokhu bengathola ama-RTGS, they are quick ukufuna ukuwatshintsha into ama-US dollar or other currencies. So I trying to lose a value. I'm RTGS lower. The other matter cause a lack of confidence. As you can see, I'm a policy makers way too. But in I'm a policy every month. So I will have certainty go market. 1 month, bad still would I our late currency enja. Next month, seven chingire. Zimbabwe is getting a new currency. So I would have want all the confidence. Uguti, what will happen from 1 month to the next month with the current policymakers as love. So into lazy combined, they are undermining the currency yet. Equal wanna look isiwa. So no mabenga let currency enja is a land the same process as this one and previous currencies before this as was amileyo.
Uhulumende uthi inflation isifike ku 97.85%. Oke waba ngumphathi ntambo ezemali umnumzana Tendayibiti uthi inflation ikubo 500% khonapho. Kuzokuthi umnumzana Steve Hank ingcwethi kwezenotho ohlonitshwayo emhlabeni jikelele. Yena uthi inflation yeZimbabwe isidlule kancane kubo 300% khonapho. Wena ngokubona kwakho inflation ingapi?
Inflation ikonke amafiga la wakhulumela ngoba it depends ngema calculations akho and all these individuals basebenzisa ama methodology atshiyeneyo. IRBZ ile methodology yayo, which is what produces ama figures law of 97%. Kodwa ngathi mina eyami ifiga ngiyakhangela stratini uthi yini okwenzakalayo, ungakhangela isinkwa ukudla and kuyakutshengisa price inflation uthi ihamba njani, and from there you can also see le rate lethu ukuthi litshintsha njani. I suspect mina the figure of 250% is more accurate than e 97% leyo.
Alo ke ngumnumzana Kelvin Manduna ocubungula ezombusazwe njalo uqhuba izifundo zakhe zaphezulu ze-PhD e-Howard University khonapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7. Iningi lezalwane zeZimbabwe eselihlala kwele Bilitane lithi ukubaleka kwele Zimbabwe ezakwenzayo zizocela ukuphephela eNgilandi kwaziphakamisa ngoba sezenelisa ukufunda lokuthola imisebenzi njalo bayavunyelwa ukusebenza, kukanti iningi labo sebeyakhile sebeze bebe lemuli khonale emazweni. Intatheli zindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseBilitane.
Ukucela ukuba isiphepheli bekuyo indlela iningi labantu baseZimbabwe elangena ngayo kweleBilitane. Lanikwa incwadi zokuhlala kanye lokugcinwa nguhulumende laphiwa lezindlu zokuhlala. Unkosikazi Lilian Moyo ngomunye wabangena ngale indlela eNgilandi uthi uba isiphepheli kwamnceda kakhulu.
Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngagcina ngikwanisa ukungenelisa ukufika kuleli lizwe. Ekufikeni kwami njalo kwabanzima ngoba ngafika ngaba isiphepheli. Ngahlala isikhathi eside izinto zingalungele. Uthe mase kulungile uNkulunkulu ngimbonge njalo ngoba zalunga. Khona manje ngihlalele ngilabantu abamathathu.
Umnunzana Themba Joe omunye njalo weZimbabwe uthi uhulumende weBilitane umtshayela ihlombe.
Mina ngafika lapha ngo-2002 ngibalekela uRobert Mugabe. Ngafika lapha ngamukeleka kuhle, ngihleli ngikhona lapha selokhu ngafikayo angikaze ngibuyele ekhaya ngoba ekhaya izihlobo zonke sezafa. Sengile muli yami khona bangathatha unkosikazi ngowase-Uganda sesilabantwana bangu-4.
Unkosazana Beauty Ncube osehlala edolobheni le-London uthi ukuba eBilitane kumphucule kakhulu.
Ngafika kwele-Bilitane ngo-2004 baqala bangcitsha amaphepha kodwa bagcina bengigcina endlini yenasa ngisamelele i-appeal yami. Ngawathola ke amaphepha ngo-2007 ngase ngena esikolo njengomuntu owayengafundanga. Ngagcina sengifundela ukuba ngunesi, sengendela ekhiweni njalo ngilabantwana babili. Usuku lwama-refugees luqakathekile kimi kakhulu ngoba impilo yami yahle yatshintsha for the better ngokuba yisiphepheli.
Loba nje ungayisibo bonke abacela uphepheli abahlukunyezwayo, iningi livame ukukhanda indaba zokuthi bahlukunyezwa ukuze baphiwe ingwalo zokuba yisiphepheli. Kodwa ke kulabanye abathi bangawulandisela ababhekana lakho okwabenza babaleka elizweni, lawe uhlobona ukuthi lolu asilodaba lokuzicandela ukuthi umuntu athole nje ingwalo. Unkosazana Nomsa Dube ngomunye wabahlelwa ibunzima bokuhlunyezwa waze wadlwengulwa.
Ngo-2002 ngashaywa ngabanjwa iganavu ngama-youth ezanu ngabalekela kule South Africa komakhelwane. Ngifika ngapha komakhelwane anti wangithengela ithikethi hamba ngayo kwale UK. Bangifika e-UK bangenzisa i-counseling ngoba vele ngangingekho right. Ngangeke ngize nisebenze, ngangeke ngikwazi ukuthi impilo yami yakuphi, bengizoba nje yinto or bebezothiwa kwendanga ngizibulele ngoba bengi-traumatize ukuthi bengithi uma ngihleli. So babona ngathi nampa sebesiza, sengingcono kakhulu, ngiyasebenza kuleli.
Umnumzana Phanyika Karimanzira wenhlanganiso ye-Right to Remain le-Raw ezincedisa iziphepheli kwele ndlandi ubonga usuku lokunaza iziphepheli emhlabeni wonke jikelele.
Kuleli viki sinanza i-Refugee Week, ngithanda ukuthi ngithi siyajabula ukuthi sanceda abaningi baze bathola amaphepha. Yebo-ke basesekhona abangakatholi kodwa sebebalutshwana, sizaqhubeka sisebenza labo-ke bona labo, ikakhulu izizalwane zaseZimbabwe baze bathole labo amaphepha okuhlala lapha e-UK.
Kusobala ukuthi labo abacela ukuphephela kwele Britain baphiwa le ncwadi zokuhlala kobasiza kakhulu empilweni. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Okwamanje-ke ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umholi wenkampani yemithi yezibhedlela i-Natfarm, uMnumzana Newman Madzikwa, utholakale elecala lokukhweza intengo yemithi wagwetshelwa ukuhlala entilongweni okwenyanga ezilitshumi lane. Iphephandaba le-Chronicle lithi umphathintambo wezemfundo ephakemeyo uMnumzana Amon Murwira usetshengise ukujabula kulandela ukuvulwa kwenkampani ezalondoloza inhlanyelo yenkomo kumbe isimen ngesilungu. Okwamanje-ke sengilitshiya-ke ezandleni zabalaleli bethu. Lina-ke balaleli bethu elisithumele imilayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
Umuntu omdala njengomgwadi esibadila ngiba bafana abafundileyo bekhuluma ukuthi i-US dollar liqotshwa ngama-sanctions. Uyakhohlwa ukuthi i-US dollar aliqotshwa ngama-sanctions but liqotshwa ukuthi qotshwa ukuthi asiproduce njenge-country. Yenza ukuthenga i-foreign currency ixotshwa ukuthi siyathenga kasithengisi eZimbabwe. Fuze afundiswe ngabantu bezanu PF ukuthi eZimbabwe fuze sithengise lathi endani ukuthi sihlale sithenga.
Studio 7 basakazi nyabingelela, sicela ukuthi lathi uma sifakile vela ama-recordings ethu bantu enkosi lowavule ngoba lowavuli siyafaka lezijule sebe silalele kodwa singawezwe igalo. Nangumandla enkosi ngkwele eBotswana nangithi ufisa nje ukuthi ngabe lizwe liyalunga nje kube le mali yakithi nje kumbe nxa yokuthi umungamelika akwanisa abeke intambo phansi anikeza abanye abakwanisayo ngoba thina lathi akukho mnandi kwamanye amazwe esithezi khona kwele Botswana kunzima. Ayisukuthi kulula seze kwana ibonakala ibonakala nzima uma uthi usasebenza subaleka futhi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, ninjani nonke? Hayi bantu bakithi, sibonile izwe eliyoka lishona lisiya phansi bantu bakithi. Hayi izimbabwe akuna kuphika bantu bakithi, kodwa leli lizwe kahle kahle lona lishota ngomongameli. Umongameli alinayo bantu bakithi, Inyanga kwangeke sithi ngumongameli ngoba ungcole kwayena okokuqala, ungcolile kwayena ulisela ungumbulali. So ilizwe lizwe nobubelo kanjani yena inhloko yakhona kunguye ongcolileyo. Angithi ubaba omuzi kumele ukuthi kube nga umuntu oclean at least kube kungcono. Manje kokuqala nguye umbulali. So into enjalo bantu bakithi iba nzima kakhulu. And into yokuqala nokusela nguye otshontshayo futhi. Ba-rich la bantu be-ZANU-PF laba and batshontsha imali yonke ezweni, bayithatha yonke bayihuquluze yonke bayifake endlini zabo. Hhayi mina abantu bakithi angazi ukuthi ngabantu abanjani laba, bazalwa ngubani. Abantu baze befane bonke kungela ukuthi lo uzoba ngcono, befane nje bevumelana into eyodwa. Bheke ukuthi Zimbabwe ukuphi manje, ilizwe liyatshona lelo. Bona baphika bathi hayi manje sekubonakala lapho esiya khona. Siyabona libonakala litshona lesiya phansi stili beloka bebhizi lesho njalo. Ababulali labo abantu ababi plus abantu bayabayinyanya vele abafuna abantu abantu babanyanya babazonda okugawulela bochuma labo baba siyalinyanya madoda. Loba libhizi livula imilomo lenuka njengenyoka la siyalizonda madoda silithande ngendlela ukuthi likhuluma into ezela ngqondo emphakathini. Lifundisana ingane litshontsha abantwana lithi bekuphi bekhulile kuphi abantwabenu. Abeli bangcono ngoba vele bafla bahamba phezulu njengenyoni. Itabethu bayekuphi madoda? Azi inhliziyo zethu zibuhlungu wafethu. Ayikaba sithukane siyabonga abalaleli. Kodwa zamani madoda ukucabanga kahle. Bochuma licabaye kahle likhuluma into lengqondo madoda. Selikhulile siyabonga abalaleli. Ngithanda lonke, ngithanda lonke emahlaba ezulu.
Hayi thina sibe nokuba ngconywana. Kodwa sigala abantu bakithi ngelizwe. Into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi zivuke kanjani, zilele kanjani, zishone kanjani. Into esenza sibe siloko sibhizi sikhuluma lana, sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi. Akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo. Sizwa sinosizi kakhulu. Ma uzele kuyahela mpela ukuthi esh manje sisi bethu kunamagesi, indlala. Kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi, azizikhathazi. Sithi sidla phasi njengenyona, akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe. Hayi sithole nzima abantu bakithi. Loba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola. Kodwa kudala ngoba liyazibona vele azinandaba nathi, siyaziphandela. Apa bafowethu bashonele egangeni, suka kuzisa ubuhlungu abantu bakithi ngoba bebalekela yona le nto esekhaya. Into sisixoshela izulu.
Awasale banani balaleli. Nabasakazi ngiyalibingelela lonke abantu bakithi. Igama lami nginguVodloza owasemanama eGwanda. Ngiyajabula kakhulu ngomsebenzi wenu basakazi elisenzela wona thina singumphakathi. Ngithanda kakhulu indlela izindaba zenu elizikhipha ngakhona. Indaba zenu lizikhupha njengokuba yonke into yenu elikhulumayo nje zonke izinto elizisakazayo lisuka lizihlolisise zinge okweqiniso zonke. Ngithanda futhi ukulibonga kakhulu ngezinhlelo elisinikeza zona insuku zonke. Siyaqhubeka la silandelela u-Studio 7. Ngithanda kakhulu indlela elikhuluma ngakhona ngembali ekazaphu amalanga lawa, okuyimbali evele ifihliwe, yavele yafihlwa ukuthi ingayazakali, ingabi khona, ingasakazwa noma yikuphi womsakazo ezweni laseZimbabwe. Kodwa siyabonga uStudio 7 ngoba ukwazile ukuthi uxhumane nabalweli benkululeko abebekuvuyo uviyo nezipra nezaphu. Ngithi qhubekelani phambili ngomsebenzi omuhle ngenhlelo ezifana nalezo ukuze nolutsha lwethu nabo bakwazi imvelaphi yabo. Ngiyabonga mina, ngithi asiqhubekeni phambili lisinikeza futhi izinhlelo ezifana nalezo.
Hayi siyabonga Zulu kandaba elisithumele imlayezelo yenu nge-WhatsApp kunombolo zethu +1 202 465 0318. Lamhlanje kuhlelo lwethu lapho esixoxa khona ngembali yebandla lezaphu ethiwa ngabanye ayifundiswa kahle ezikolo, sixoxa lohalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra umnumzana Strike Mkandla ongunobhala jikelele webandla lezaphu.
so abantu bebizwe lonke babekhona kuzapha ngapha kulabantu bemathelele south osilindiza la kuJZ Moyo akulandawo engalamuntu ebhinga kulabo umntanga enhlono so bebizwe lonke belilabantu kuzapha zange kube yinto kuthiwa yangancane nomhluko ngancane njalo ngempi ngesikhathi sempi lapho kwaliwa khona okuzwayo kuni sehulungulo phezulu emashonalendi wethu kusiza ngapha kubuthi ngoye kusiza phansi la so izaphu yiyo elwayo emashonalendi wethu zangakenge sike emashonalendi wethu aphelela kempumala so yaze yathatha izindawo leziyana ngemva kokukhululeka kwelizwe so izaphu kazangibe yinto emathekele yayiyinto yelizwe lonke
khona okwenza ukuthi batsho njalo ukuthi izaphu yayilibandla lemathebheleland njalo ilokhu libandla lemathebheleland kahle kahle kuyini
ukwenza kube njalo ukuthi babefuna khonokho ukuthi bona bazitshaye njengabantu abayimashonalini bazame ukuqitsha ukuthi izaphu yasemashonalini and then okunye ukukhosa ukuthi abantu bemathebeleni bebaningi kuthi ngoba babequma lapha besiye ezihambele kuquma ifolo bebebaningi njengeziquwalekelee kodwa-ke labemashonalini babebaningi to the extent ukuthi unongwe nalona abaqina beningi ikhomanda ye-army bathenga izipa and baningi abanye bayengishiso staff uzipra ngiyamkhohlwa lubabawayengemashonal so abantu abaningi abezitra top levels abevele emasukeni babekhona abantu belizwe lonke and then laba bezanu bafuna ukuthi ngoba bona babengagcinanga emathebeleni bafuna ukuthi batshaye abantu emathebeleni kuyotshayela ukuthi inkungu vela khona bazame futhi ukuthi kuthiwe abantu abaqinileyo kuzapho abemathebeleni ukuthi but baqala babulala abantu abaningi emashonalendi wethu ababebezile lakuzapha so lokhu yikuthi bazame ukuthi behlukanise ilizwe futhi bona baqine emashonalendi izapho iqine emathebeleni ayisiko liqiniso lakhona ngoba kudala thina sasisakhula siyizapho sasikwazi ukuthi nxa ufuna izinto ezizwayo qonde ehighfield lapho kwakule zapho evuthiweyo khona esasizuza khona amaphepha avela kubogona kuzingu avela kubowawa sasiwathola emashonalend iza ngapha kobulawayo ngude yaza kwezapho unkomo wayengumuntu welizwe lonke maybe yikho kwenza ukuthi bamesabe ukuthi uze umdilize kumele umenze umuntu wangancane kathi kathesi uzobe sithi hayi inkomo ngisazazibau umuntu owenza uyisazabaleka ekhaya ngumuntu onjani ngoba inkomo owaphume ebaluleka kulelizwe so kumele kukhangele khonokho ukuthi kathi nxa besigcinisazazibau kodwa waphuma ebaluleka waze wayahlala engilando kweminyaka ngakalungiswa iyunithi yakhona kumele kubone ukuthi ngabantu babefuna ukuthi bamcoti ngapha besithi ngiyisazazibau
Lo ke ngumnumzana Strike Mkandla unobhala jikelele webandla lezaphu njalo engomunye wabalwa impi yenkululeko kusasa ke sigqiba inhlelo zethu zezaphu sixoxa lomunye njalo owalwa impi yenkululeko thiyani ndlebe Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Kule mbono ehlukeneyo phezu kodaba lokukhethwa kwenkokheli ye-National Executive okwenziwe ngumnumzana Nelson Chamisa. Isisindo semali yohlobo lwe-RTGS dollar siqhubeka sikhihlika yona intengo ezitolo iqansa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni ntambama ngo-7:30 kumbe kusasa ngo-6:30 ekuseni.